egwalweni lwakhe lolu olwesihloko esithi ngemva kwezinyembezi umthengi wandlovu landa udaba lwentombazana eyathiywa ngabazali bayo ngemva kwalokho yazithola isigcinwe nguyise omdala okwaba-ke ikuqala kwenkathazo enkulu ingena ebunzimeni bokutshaywa ukuqanjelwa manga ukubanjululwa ukwenziwa isichaka salapha ekhaya lokwekeliswa isikolo kodwa loba kunjalo lintombazana isebenza gadalala izicina iphumelele kuphela luphela udaba isilempilo ebutshelezi umlobi uthi isikundoke lapha ikuveza ucuko olubhekana lamantombazana azintandane kanye lokuxwayisa labo abaphilela ukuhlukuluza intandane kulo daba untombazana lo waphumelela kakhulu ekugcineni kwathi abantu abakayise omdala kwagcina kuyibo abehluleka kakhulu empilweni
ukuthi lapha isikhulu sikhulu kakhulu ngokuthi emphakathini sibona isikhulu ukuthi kube labantu abahlukuluza abanye emfuleni wabo kodwa-ke ekugcineni labo abahlukuluza abanye bagcine impilo yabo engafanele nawo bese kuthi abakhithwayo bagcine sebangabantu abahlukuluzayo
lo banje elobe ugwalo oluginyisa amathe ngolimi olunone ukwedlula ezinye zengwalo zezikhuqamfundo umthenjwa akafikanga ezikolo zezikhuqamfundo lensizwa yasesabene Plumtree yafunda iprimary ekashu isekendari yaya emqokolweni ingakayiphelela eThemsen Hlabangana High School lolu gwalo-ke umthenjwa ulethulele umphakathi ngokusemthethweni eJohannesburg wazitholela ukungconywa abaningi unkosazana Evelyn Moyo laye ongumlobi uthi kuyathokozisa ukuthi ungumlobi usebenze uze kube isikhathi usethula ugwalo lwakho emphakathini
siyajabula ngokuthi isifiso sakhe sokugwalo lwakhe sengicela ngisisa abantu noma bengathi kwendawo ukuthi bangalithenga leli bhuku babuulaze umphakathi ngoba lelesileni enhlanganisweni yabalobibayie
omunye njalo umlobi umnumzana Mathambo Xakalala uthi ngaphezu kwenkuthazo yokunakakela amantombazana ugwalo lolu lulotshwe ngobuciko obukhulu kusetshenziswa ulimi olujulileyo
kutshenilwe isizwe isizwe silolimi kuphela kolimi lwethu kuphela kwezinzwe siyabalusa abantu singabalobi akutho ukuthi siyazi abantu abaziyo-ke abeze bazosiza bathenga ugwalo lwethu nabathengi siyacela nizosithengela lesisizwe nesixhasi kakhulu konke ekwenzayo singabalobi bakithi siyabonga ukuthi alala abalobi alala
inhlanganiso yabalobi bakithi ngenye yeziphumelele kakhulu ekubhaleni izingwalo zesindebele loba nje abalobi laba bengaluthola uxhaso olutholwa ngabalobi abaziwayo sebethule ingwalo ezedlula ithumi kanti-ke badinga usizo lokucindezela lokuthengiselwa ingwalo zabo. Ministry of 7 Johannesburg, South Africa, New Benedictine Chapel.